ikomishini ebona ukulotshwa kwesisekelo esitsha kuleBotswana iyephule ugwalo lwayo kumangameli Masisi evikini esanda kudlula. Ugwalo lolu lumumethe imbono kaZulu eyebi imqoka njalo okukhuthazwa ukuthi umangameli Masisi abone ukuthi iyangena kusisekelo sombuso esitsha. Kundaba ezingajabulisa beZimbabwe ikakhulu abathethe kumbe abendele kuleBotswana, ikomishini ithi kumele baphiwe amaphepha okuhlala elizweni awe-citizenship ngokuphangisa. Mnumzana Stanley Ncube yena oseleminyaka ehlala lemuli yakhe kuleBotswana uyamukela imizamo yokuthi abafana laye baphathiswe.
Sijabulele kakhulu umbiko esikuzwayo le okuthi ke ikhomishini le ecwayisa upresident ngokutshintshwa kweconstitution isizwile izikhalazo zethu thina esivela ekhaya esesithethe lapha esezilezimuli khonapha ukuthi bekusithathela isikhathi eside kakhulu ukuthi sithole amaphepha okuhlala lapha sisebenze sikwanise ukugcina izimuli zethu. Yikho ke sikhangelele ukuthi upresident uzathatha le umbiko lesicwayiso lesi akusebenze masinya anduba lathi sikwanise ukuthi sisebenze. Ngoba lokho esilapha silokho esilamaphepha asivumela ukuhlala nje kodwa singakwanisa ukusebenzela imuli zethu.
Ngaphansi komthetho okhona abokuza abasebenzisa amaphepha okuhlala elizweni bengaphansi komkabo abavunyelwa ukusebenza. Umzana Dumezweni Ncube ohlala eHabroni uthi inyathela elikhona selithiwe isikhathi kulesidingo sokuthi imbono yekhomishini ilandelwe.
Ya hayi, indaba esizamukelayo sibili ngesihle. Abantu bathethi abantu baphandle bathethe abafazi balapha eBotswana sebezenelisa ukuthi bethole izithupha zalapha. Lokhu kuyavulela amasango ukuthi senelisa ukuthola imisebenzi, senelisa ukuvula ama-bank account, senelisa ukuqalisa amabhizinisi ethu. Ngoba kudala nje ukungakwazi ukwenza njalo uma uthethe ufazi walapha. Kuphi i-permit, kodwa i-permit yangkhona ayikuniki ma-privileges ukuthi ukwanise ukuthola umsebenzi.
Ukuzama ukwesula imigoqo ekhona ngokungena kwabantu bokuza kweleBotswana kuyehlukene lamanyathelo athathwa ngamazwe afana neSouth Africa wona asevala amasango. Umnumzana Nqabutho Mabhena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kweleSouth Africa uthi kuyancomeka okwenziwa yiBotswana.
Lokho kuyinto enhle kakhulu esiyamukelayo ngoba kuyahlupha ukuthi nxa uchade umuntu ongumTswana uthole usuthwele nzima ukuthi lihlale lonke ngesizathu sokuthi kawula permit. Lokho siyakwamukela kakhulu okwenziwa yi-commission i-presidential commission eBotswana into enhle sibatshayela ihlombe. Sifisa ukuthi indlu yesishayamthetho eBotswana ikuvume lokho kube ngumthetho okhona.
Mabhena uthi eleSouth Africa lona elithi abantu bokuza abatshadile ezizalwane zakulelo lizwe akumelanga bethole i-citizenship lingafunda okuningi kokwenziwa yiBotswana.
Lapho iSouth Africa esithi yona nxa utshade umSouth African kakumelanga uthole i-permit kumbe uthole i-citizenship. Sibona iBotswana yenza kuhle kakhulu ngalowo mthetho okhona njalo futhi sithemba ukuthi asomthetho ozoenza ukuthi abantu bangawuhloniphi esingathi ngolwasemzini bawu-abuse ngokuthi bese kuthengiswa ama-marriage certificate ade sikubona kusenziwa eSouth Africa. Sithemba ukuthi abantu abatshada kuyabe kungumtshado oqotho.
Ukuswela amaphepha kwabokuza abatshadela beBotswana basithola besele bengaphandle abanye bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala kuleli lizwe. Ikomishini eyaphenjwa umongameli Masisi ngompalakazi nyakinye ithethe phose umnyaka ihamba ilizwe lonke ithapha imbono kaZulu phezu kokugcizelelwa kwesisekelo sombuso. Isekelo sombuso seBotswana asikaze siguqule lokhe ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka 1966. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 eseHabron kweleBotswana.